Nga umonzora wa engafuna ukuthi axoxe abantu abakhethwa iMDC Alliance kusho ukuthi uyabeza khipha bonke ngoba kathesi iMDC yiyo elenani elisekela elezanu PF eParliament la kuma council. Umonzora nguye ozibambileyo ngenxa yokuthi wavela wadunyela wathatha okungasokwakhe wathatha lokho okwaku mele kube nguka mnumzana Nelson Chamisa. Kodwa into esenzakala lapha yikuthi uKambarambe bevele bemqophile laba abamzondayo bakobulawayo yibo abasuke balanda uMonzora bemncenga ukuthi sicela usincedise kucotshe uKambarame laphana khona uKambarame asuke ancintisane nomlandu Ncube isikhundla sobu-deputy mayor. Bamlandile uMonzora njalo kukhulunyiwe emaphepheni ukuthi yinto esenzakalayo. Isenzakalo lesi sinika ithuba elihle kuKambarame ukuthi nxa kungabizwa i-by-election namhlanje kumbe ngo-2023 kube lokhetho lwamakhansela, Kambarame useza ubuyela entsheza esima njengelunga le-Citizens Coalition for Change engelakudlelwana le-MDCT ekhokhelwa nguMonzora. Isihluku lesi esenzwe uKambarame nguMonzora yiso phele esenze ukuthi ibandla le-MDCT lidabukane ngaphakathi. Yikho okwenza ukuthi thina abanye sibalekele yena uMonzora sisiya kumnumzana uChamisa. Avela waba lesihluku exotsha obabuhlalo waze waxotsha laye umnumzane uChamisa, wayexotsha owente, wayexotsha abantu abaningi. Umkhuba wokubandlululana ngomhlobo into esavela sayibona kuMonzora kudala sisaku-MDCT, kudala uTswangirai engakabi ngumuyi, kudala uMonzora esangu-SG, kudala uMonzora elwela isikhundla sobu-SG. Njalo nxa enganyenyezelwa yilabo bantu abathanda ukubandlulula bevele kuhle ahambe labo akuhle athatheke uMonzora.
Sixoxele bandla le-MDCT lona elithi umnumzana Kambarame uxotshiwe ngoba engalandelanga isixwayiso.
Siyawubonga lowo mbuzo. Abantu bazizwele ngendlebe zabo. I-MDCT ikhuluma ukuthi uMlandu Ncube lilunga le-MDCT. I-MDCT sebezama ukucatsha ngomunwe ngoba incwadi ebhalwe yi-local government ministry ithi yona uKambarame kaseyilo ilunga le-MDCT. Into esimangalisayo nje yikuthi laye uMlandu silaye kuma-group awe-Citizens Coalition for Change. Yikho ngikhuluma ngendaba yokubandlululana. Ngingakhuluma ngathi mina i-MDCT le ilandwe ngabantu ade befuqa indaba yona le ekaKambarame besithi uMkambarame kaxotshwe ngoba yena elithona ngoba nxa engakhitshwanga usezathatha isikhundla sobu-deputy mayor. Nxa uKambarame engasolunga le-MDCT uMlandu-ke uMlandu silaye kuma-group e-Citizens Coalition for Change wayena engakhitshwanga uMlandu. UKambarame bathi lithona yena engasotshona ukuthi Kambarame isinyanja. Njalo uKambarame ngumuntu okhule lapha kobulawa wazalwa lapha kobulawa wazalwa kuphela ndaba clinic. Batho njalo abamzondayo beqamba amanga ukuthi uvele eHarare besenzela ukuthi umphakathi azonde uKambarame.